sona lesi senzakalo esenzekileyo, izizalwane zaseZimbabwe kumele zifunde into eyodwa nezizalwane zomhlaba wonke ukuthi uhulumende obusayo eZimbabwe ngisitsho amaminista lawo eliwabonileyo oCassey Covent, oMthuli Ncube nabanye abaningi abafakiweyo yiziphamaso kuphela ezokuthi umhlaba ubone ubuso babo ukhangele le misebenzi yabe mihle uthi kulo hulumende kwele Zimbabwe. Kanti uhulumende obusayo ngomunye wabantu abangaziwayo abasemuva abasesitheni abangenamagama asemphakathini, yibo abantu ababusa leliyani lizwe. Ngakho ngiyawubona uLumumba esenza njalo kusho ukuthi mkhulu kakhulu uLumumba okwedlula uminista we-finance, okwedlula ugovernor we-reserve bank, and baningi abantu abanjalo abayibo abaphethe leliyani lizwe, hhayi labeli babonayo kuthiwa ngamaminista. Ngakho yiwo umbuso okhona kuleliyani lizwe, umbuso wezifoko ababusa bengemuva kwemiduli bengabonakali ukuthi ngobani, okutshengisa ukuthi kusasenzima esiza kubona kuleliyana.
Ngezinye indlela ukhona amsebenzelayo omkhulu lapha uLumumba.
Kutho njalo, kanti nakhona nje ukukhonjwa kwakhe ngumunye uyaphakanyiswa abeke kusonhlani isihlalo. Imfundo yakhe kayazakali, izenzo zakhe ezinhle kazazakali. Kutho ukuthi waziwa njalo wazakala kukibo nabo abaphethe iy'ntambo zombuso.
Singathi ukumiswa kwezicukuthwane lezi umsebenzi kuveza yini ukubana uhulumende kaMnangagwa ngempela uzimisele ukulwisana lenkohlakalo?
Ngabe uhulumende kaMnangagwa uzimisele ukulwa lenkohlakalo, ngabe yena uMnangagwa ngokwakhe uyama ukulwisa? Ngoba inkohlakalo uyaziwa ngayo njalo, layo uyaziwa ngayo nabaningi asebenza labo abasesandleni sasesobisa. Okwenzakalayo lapha Mnumzane ukhona ukuthiyana okwakudala okwe-factionalism. Ngingathola ukuthi icala labo bonaba asebethe bamiswa umsebenzi yikuthi mhlawumbe basebenzalane lelinye iqembu kumbe lomunye umphathi kumbe leyinye ingqongqoshe ekhona phana kwe-ZANU-PF esithe yangazwani labaphezulu. Akukho okunye, bajeziselwa nje kuthola ukuthi mhlawumbe basebenzelana labantu okungamelanga basebenzelane labo ngomqondo wabaphethe izintambo kwakathesi. And kuningi okuzobonakala okunjalo.